Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo isezilohlupho lokuduka zithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa hathi iphumla south yonke
amanye amalokichi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli baka Jacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkanhla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,221 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3,985 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo le esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobunengi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwa yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina ke besisempilo fike kuseni sibili u8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u 12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u 2 sabona ukuthi njengokuba sesikukhefiwe sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu kwathi sokusiya chaya ke u 2 sasuka sabuyele emakhaya
lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lomjovo
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi sisazobhoda njalo ke sizame eUPH sizame futhi lasengutsheni kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela kodwa abantu bayayandela uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona kuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers iJackson Lake ibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithe emakliniki asemphakathini ike yaba khona eklinike luveve eklinike phela ndaba eklinike enkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo aluba uhulumende uyavisela kube njalo isixhobe xhobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempelasonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuduba zithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South kodwa hathi iPhumla South yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthiwa yabuya yabuya nyamalale njalo silazo ezindawo ezinjabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlobo olufana nayo oQueen's Park kube lohlobo olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibilize isuku engekho so ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhubeka kusiba lesi abantu engelamanzi
siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho
well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama base pipe ama base pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama pipes akhona semadala so kungaba le base pipe kubangela ihlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo eziningi bezama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathola sokuchayile phose ngolunhlupho luba khona kodwa olunye oluya silizwe likhulunywa ngalo kuyena lina kwesikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kubontshe khona amanzi kuba lolu hlupho kodwa ke olunhlupho esine iPhumla South asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside engxenye sokudinga lomanjini labe council ababoni ngathi into le bengayilungisa njani ngoba iPhumla South ibilenda ezihluphayo ukuthi lanxa amanzi ekhona yabuya buya nyamalala and uthola ukuthi uhamba noma ngani ungathola ukuthi ubone kulezindlu ezilamanzi uchaphe nje khona phe engxenye izi 3 ezimbili ezidathu uzwa lezo kulezindlu ezingazibe lamanzi so ke uhlupho lakhona ngabona ngokubona kwethu ledinga ukuthi engxenye kulungiswa amapipe akhona ukuze ehambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye. So ngokunye engxenye ngayobala khona kufanele i-council lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19, ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane le-COVID-19. Njoba ezinye iziqondo sezilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization le-Ministry of Education, i-Ministry of Health, ikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla. Kube le hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izinzako zihlanzekile, labo behlanzekile yabo imizimba. Kodwa-ke nxa sokusiba lohlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kwengathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phosele umkhuhlane unganqandeki kuhle. Uqhubeka kumemetheka nje okungathi nje kulezi suku uhle ubhedu. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezilengozi nxa kungela manzi. Okholera bangaba leyo, bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. UZuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court, yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulile nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma akade iphithwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe selaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona, esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lolu lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso kwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele sibanjwe ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu, singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sibule ukuthi into le ihlulu ilizwe laseSouth Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe laseSouth Africa lilokheli lemthonselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Bese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khonokuyana i-ANC kuyayidivida, kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Thembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama leaders wonke nje aza that they find each other and they come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonoko kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umanyano we-African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapholisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi igama lepholisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebekukami road ngoconstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama police ngo 2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma studio 7, salibonani nonke nibasakaza e studio 7. Inkosi mayibe nani ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha emasouth ekezi eward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu bakithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha, la mabhedi azihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye la mabhedi, amabhedi kangazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeta akhona atholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi sinjengezizalwane lakhona beZimbabwe sikwazi ukuthi siphile phele emakhaya silemfanelo zethu. Ndalo-ake mbonge okunye lapha ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hhayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hhayi, ngiyabonga nebhi nami zake ngithola isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hhayi, ngiyabonga ma-studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli. Hey, kunento ecakayo lapha. Abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni sibambaneni, sibe imbumba, sibe munye sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokho esikhala, ngabantu baseMpumalanga ukuthi yamashona lokhu sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kuhlula kuphi ukuthi abantu basukume, bame, bayekukhala, bayekukhompleyina? Kudala sakhompleyina, siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nawo okuthiwa ngo-Obed Code ugodi uzikhulumela uziyela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ungubani ozothi hayi kuzolunga? Kabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibonani Studio 7 namuhle, ngiyalibingelela lonke nje basakazi bakaStudio 7. okona lapa ngilombuzo ukuthi kanti kungani umonzora yena evangisana esiba against sonke isikhathi the NTC Alliance kutsangirayi kazange waba umuntu olegama ekuthiwa NTC Alliance kwaba yi-NTCT bakontesta beku-NTCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude upeter ePlumtree esigabeni sempandeni ngiyabonga
njani lonke basakazi bestudio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uTunyamile Inkomo lo Dr. Sigande wonke nje abase studio 7 ngithanda ukubingelela basakazi lesinike sinikeza indaba ezinandi ngithanda ukubingelela sonke sizosakithi sakomthwakazi abantu bakithi basemva komthwakazi bavuleka amehlo bakithi abachiyane lezinto zasempumalanga abachiyane lezinto zasesishoneni njengamanje badizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalwela ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda uMandebele. Mandebele linjani elingezwayo? Bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa kanye nakubo Botswana. Bathi alikubone. Njengamanje amashana asethethe umhlaba wena. Bantu basemathebeni divulekane amehlo Mandebele. Njengamanje libhizi ngochamisa. Libhizi ngochamisa. Uchamisa into one phela. Uchamisa into eyi-one lo mnangakho. Akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele. Vulekani ingqondo Mandebele. Ngiyabonga igama langu ngibheke impilo nyani.
Ngibingelele kumuli yeStudio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zaseStudio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano lapha nasikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igamelitizana kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa ayi aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhishwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrate lo mnangagwa ukukhiphela umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrate ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so ngizathi mina umboni wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe imbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusaselokudlala mpela ngamadlwane kusafana lo muntu otshaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity hila kwalichanyala chahlala umangu kichi kanginamubibi isikhalanga sangakithi leso ngakuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyekuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutswangirayi yazama kakhulu ongangukuthi kwakufanele iwine ngalezo suku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngugrade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyike nje izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokuchaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule studio 7 ngiziphosa intambo ngingumathiya machinge ePlumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo mfana unjani lapho umtshana lo mfana wakho Sipho laphana labo bukhosi labo gcino labo Sipho ngithi bafana bami thandani studio 7 ukuze lezi news ezilohlosi angibonge
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Burkina Faso, umnumzana Roch Kabore, usexotshe umphathi ntambo wezomvikela umsebenzi, wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabansi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ncebo wayo umnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho yikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO wekampani kaTrump or whether bazama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayitshoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba ezifana nalezi ziya ku-civil court, azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abachuchisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho. Sibona ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma ukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud, kuzocaca and then wonke umuntu, wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo, noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho, and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela, kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kulecala noma kulacala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelede, siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuna ukubhadala atshintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emacourt. Kula ma-court case amaningi kakhulu e-New York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat-a abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi, engababhadali. So udaba lolu, yes obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokichi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isiphamo emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele mthwakazi lekhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.